Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa emthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 4 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ama High Court judges lama magistrate bayesaba ukumkhulula ngoba bayakwazi ukuthi bangamkhulula bazaxotshwa njengabanye abakwenzayo kathesi abasekho emsebenzini.
Inkantolo ye High Court yalile njalo namuhla ukukhulula isiphathamandla sebandla le TCC umnumzana Job Sikhala.
Yikho labo oqala khona ukuthi ukhetho luntshontshwe nga amagama abazovota engahlelwanga kahle. Imali enkulu kangaka abayibizayo bayibizela ukuthi laba abafuna ukuyithenga bangayenelisi ukuyithenga.
IZimbabwe Electoral Commission idonselwa emthethwandaba phezu kwemali edlulise amalawulo ethi kumele ibhadalwe yilabo abafuna ugwalo lwabalelungelo lokuvota oludindiweyo i-voters roll. Kuwoza Friday lamhlanje sileqembu lenyama Ndlovu Express Band. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkantolo ye High Court yalile njalo namuhla ukuthi umeli wezengeza West edalele parliamente umnumzana Job Sikhala akhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Lokhu ngokwesishiya nkalombili imithethwandaba isala ukukhulula uSikhala kulandela ukubotshwa kwakhe labanye bakhe abebandla le-TCC abalitshumi lanhlanu kunyanga phose ezinhlanu ezedluleyo besetheswa icala lokuphehla uDlakela. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Esethula izinqumo sakhe umahluleli weHigh Court uJustice Rogers Manyangadze wale ukukhulula uSikhala esithi akulalutho soluguqukile ukuzizathu ezibangela ukuthi ancitshwe ibheyili inkantolo kamantshi leHigh Court ukuzicelo eziyisikhombisa azikhweze kulawa madale ukusikhathi esedluleyo. Amagqwetha kaSikhala ebecele uJustice Manyangadze Foroma ukuthi elahle isinqumo sikamantshi sokwala ukumkhulula ngoba esithi kukhona osokuguqukile kulandela ukuncitshwa kwakhe ibheyili. Amagqwetha ebethe njalo ukuvalela lokuncitshwa ibheyili kukaSikhala lommeli weshitungwiza North ePhalamende umnumzana Godfrey Sithole kanye lamanye amalunga e-CCC alitshumilane kubangela ukuthi uzulu weZimbabwe alahlekelwe lithemba kundlela imithethwandaba yakuleli eqhuba ngayo umsebenzi. Kodwa umahluli uthe kumele kulandele umthetho kungenani lokuthi abantu bacabangani. USikhala labanye bakhe bethethwa icala lokutshotshozela uDlakela olwaqhamuka enyatsime kulandela ukubhubha kwelunga le-CCC uMoblessing Ali ocatshangelwa ukuba wabulawa ngabantu bezanu-PF. Babotshwe mhlaka 14 ngoNhlangula okutsho ukuthi sebezafikisa inyanga ezinhlanu bevalelwe. Igqwetha likaSikhala umnumzana Jeremiah Bhamu usole kakhulu isinqumo sikaJustice Foroma.
This is an appeal against an application for bail under changed circumstances. So it's not
ebesikwenza namhla besingakhangeli ukucela kwakhe ibheyili kwakuqala kodwa besikhangela ngendlela esibona ngayo ukuba bheyili yakhe ayincitshwayo wayincitshwa kule ndlela ezehlukeneyo kulalezo esizisebenzise khathesi.
Ubhamu wengeze wathi sokusobala ukuthi imithethwandaba yeZimbabwe ayisaqhubi kuhle umthetho ikakhulu kundaba eziphatha amalunga ebandla eliphikisayo ele-CCC. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi baza kwenza konke okusemandleni abo ukuba uSikhala aphume.
Sibona ngani ama High Court judges lama magistrate bayesaba ukumkhulula ngoba bayakwazi ukuthi bangamkhulula bazaxotshwa.
Abebandla le-ZANU-PF bona bayakulandula ukuthi uSikhala labanye bakhe bayahlukuluzwa nje ileli bandla lohulumende ngendaba zombusazwe. Sixoxele lunga laleli bandla umnumzana Matthew Sibindi, yena othi uSikhala wathuthuzela uDlakela ngakho kumele ahlale ejele.
Yikake ehlale phakathi entolongweni akajeziswa.
uSikhala uzaqhubeka evalele njalo aphindele emthethwandaba mhla ka 15 kulinyanga, lapho uMahluli athi icala lakhe lizathethwa khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ye-Election Resource Center ithi isisiya emthethwandaba ukuyabophisa ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, phezu kwempadalo yokuthi ithole ugwalo lwabantu abalelungelo lokuvota olwe-voters roll ngoba iphezulu kakhulu. IZEC itshele inhlanganiso le ukuthi nxa ifuna i-voters roll eyodwa edindiweyo kumele ibhadale imali ephose ingene kunkulungwane ezingamakhulu amabili zamadola emelika, i-$187,000. Umthetho uthi ikhasi lalolu gwalo elilodwa kumele libize idola elilodwa lemelika, i-$1. Udaba lolu luthiye inengi likhuza umhlola namuhla lisithi iZEC ayifuni ukuthi abantu bafinyelele i-voters roll ukuze bayihlaziye, yikho nje ihlawulisa imali enengi kanje. Kodwa isikhulumeli seZEC umnumzana Jasper Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi i-voters roll edindiweyo ilamakhasi angu-187,000. Yikho nje ivisa i-$187,000. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uDr. Jethro Mpofu, yena othi iZEC igila imikhuba.
Sebeqalile njalo ukufihla iqiniso elihambelana lokhetho lolo luzayo, ngoba i-voters roll yona ngokwayo yikho labo oqala khona ukuthi ukhetho luntshontshwe nxa amagama abazovota engahlelwanga kahle. Imali enkulu kangaka abayibizayo bayibizela ukuthi laba abafuna ukuyithenga bangayenelisi ukuyithenga. Ngakho kumele abantu beZimbabwe ke bahle baqale ukwethuka, baqale lokwesaba, ngoba sokukhona imfanekiso ebonisa ukuthi ukhetho soluntshontshwa.
IZimbabwe Electoral Commission Dokotela Mpofu ithi kayiphambanisanga lutho ngoba umthetho yiwo othi ipage eyodwa e-voters roll nxa ithe yadindwa kumele ihlawulelwe i-$1. Ngokunjalo ithi ifike kulimali i-$187,000 ngoba i-voters roll le ilama page angu-187,000.
Eqinisweni baba, sisebenza ngamakhompyutha sonke. Siyakwazi ukuthi iloba abantu bonke beZimbabwe bebekule i-voters roll, bonke abantu beZimbabwe bebangu-14 million, bebangu-15 million, ngeke kwenzeke ukuthi voters roll ibe le 187,000 or 80,000 pages, ngoba kulendlela ama-documents aformatwa ngayo, akhandwa ngayo, ukuthi noma abantu abarejistileyo bengama-million nama-million, akukwenzeki ukuthi kuze kufike ukuthi ibe lama-pages angako. Yindlela nje yokukhumbatha iqiniso lokuthi le voters roll bayincithe labo abayifunayo.
I-Election Resource Center ithi isihambisa lolu daba emthethwandaba, isimangalela iZimbabwe Electoral Commission emthethwandaba. Ubona iphumelela yini mhlawumbe sibone limali isehliswa?
Sesikwazi baba ukuthi amakhothi imthethwandaba yakuleliya athunjwa kudala, abanjwa yibona ababusayo. Amakhothi asuka kahulumende ngawebandla elibusayo iZANU-PF. Sesibonile lapha kuncitshwa abaphikisayo amabheyili, lalabo abanye abaphikisayo njalo bengeniswe emakhothi behlukunyezwa besenziwa konke lokuyana. Kunzima ukuthi umuntu opheleleyo obhekileyo athembele kumakhothi aseZimbabwe ukuthi iqiniso lizaphuma, kumbe njalo ukuthi wona umthetho uzamiswa ngenyawo zawo ezimbili. kodwa okukhulu kukho konke lokho ukuthi sokuzibonakalela kubo bonke abantu bezimbabwe ukuthi ukhona okuchairmans lapha kuma elections okuchairmans kuyi voters roll okumele ukuthi abamabandla aphikisayo abe civil society babone ukuthi bayaphithizela masinyane lungakantshontshisiswa lolu khetho soluvele soluqalile ukuntshontshwa njengoba sibhekile.
UDr. Jethro Mpofu yingcwethi kwezombusazwe. Ikomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana eZimbabwe Gender Commission isisole kakhulu udlakela oluphathelane lezombusazwe kulandela ukutshaywa kwamalunga ebandla le-CCC ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF eyinsiza lasematobo phambilini kokhetho lwama-by-elections olwenziwe kulesi sigaba ngenyanga esanda kwedlula. Ithi okuyikhathazayo kakhulu ikuhlukuluzwa kwabesifazana khona ethi kudala ukuthi besabe ukuphatheka kwezombusazwe. Sixoxele uMnumzana Dalubuhle Sibanda, omunye wabaqondisi balikhomishini esigabeni seMathebeleland.
IZimbabwe Gender Commission ngenye yama-commission azimele wodwa abizwa ngesilungu kuthiwa ngama-independent commissions atholakala ku-chapter 12 we-constitution yethu. Yona injongo yayo iZimbabwe Gender Commission ikukhusela lokuthuthukisa amathuba phakathi kwabesifazana labesilisa abafana lamankazana. Siyekelele kakhulu kulungelo loluntu kodwa sikhangele kwezobulili.
Ngamafitshane nje nxa ungasikhumbuza lapha mdawini ukubana iZimbabwe Gender Commission umlando wayo ngowani?
I-Gender Commission ilomlando xa singakhanyelisekelo sethu sombuso section 246 ikhuluma ngenjongo yayo ne-Gender Commission. Ithi sona sithi i-Gender Commission ilomlando ukubeka isolo cause sikhangele kakhulu kwezobulili. Ungakhangela isekelo sethu sombuso silezikhenxa eziningi ezikhuluma ngezobulili. Iphinde futhi ibe lomlando wokuphenya amacala kumbe izikhalazo eziyabe zilethwe kuyo ezikhangelene lwezobulili, ukwephula kwelungelo lobulili ukuthi umuntu angabe ehlukunyeziwe ngokuthi ungumama kumbe ungubaba. So njengeZimbabwe Gender Commission siyayamukela leso sikhalazo. I-commission iyavunyelwa futhi ukuthi iyenze isinqumo lapho ukuyabe kulodlame khona, iyenza ukuthi singathi ku-recommender for i-criminal prosecution. Lapho ukuba khona lodlame olule-criminal element, i-commission ilomlandi ukuthi i-refer to the relevant authorities, amapolisa lama-courts, umyenzi wakho lokhu ajeze.
Kula maviki adluleyo sokube lodlame olwenzakalayo, kwenzakale udlame ematobo lasensiza kwalimala labanye abesifazane kanye lezinye indawo kwele Zimbabwe. Lithini ngakho konke lokhu?
Njenge-commission siphatheke kabi ngodlame obelubhekiswe kakhulu kwabesifazane abakoze politics ematobo. Thina ngelizwi eliphezulu sithi lesi senzo sibi kakhulu and sephula amalungelo abantu. Ikakhulu sibheke isahluko 52 se-constitution yethu esikhuluma nge-right to personal security. Njalo futhi lesi sehlakalo siphikisana lo-section 80 esikhuluma ngamalungelo abomama. Singakhangela futhi isiqu sokuziphatha kwezepolitiki esithi ngesilungu electoral code of conduct section 5 sikhuluma kakhulu siqwayisa ngokuziphatha kwama-political parties labalandeli babo. I-Gender Commission iyanaka kakhulu njalo iyakhathazeka ngesehlakalo lesi ngoba ngesinye sezehlakalo eziba ngumgoqo ezivimbela omama ukuthi baphatheke kwezepolitiki lezokubusa. Njalo i-Gender Commission iyakhuthaza uhulumende labezomthetho labontatheli izindaba ukuthi bakuswele kakhulu njalo bakuxwayise ngengalo yomthetho isebenze ukuze kwenqabele isehlakalo esinjengalesi.
UMnumzana Dalubuhle Sibanda ngusikomishi weZimbabwe Gender Commission esigabeni seMathebeleland. Kuza kuba kuphithizela eMelika ngempela sonto lapho abebandla lama-Democrats labebandla lama-Republicans abazagcwala khona ndawana yonke begqiba imikhankaso yabo phambilini kokhetho lwamalunga ePhalamende ngolwesibili. Uphenyo luveza ukuthi ibandla elibusayo elamademokrasi lilakho ukunqotshwa. Sixoxelo sekela ibandla leli khonapha eMelika, umnumzana Dan Moyo.
Amapholzi indlela esiwabheke ngakhona awathembisi kakhulu ukubana amademokrasi angaqhubeka ebusa ku-Congress laku-Senate. Kodwa ikakhulu ku-Congress kulapho okukhanya khona kungathi ama-Republican azokhona ukuthi nqoba. Kodwa ku-Senate ngingathi ngutshikilobhanqa sizobona, ngoba kulama-states ayi-4 engingathi ngama-key states, ama-swing states. Ngisho ukuthi i-Pennsylvania, i-Georgia, i-Nevada, le-Arizona. Silama-candidate aqinileyo lapho kodwa, ngoba ungakhangelisisa from kudala i-Georgia, Arizona, beku ngama-stronghold awama-Republican. Kodwa sawa-flipper abangawethu. Inkinga esilayo njengama-Democrats masisiya kulolu khetho ludaba lwe-inflation. Ngoba sibona intengo yezinto zikhuphuka, especially ipeturo lokudla, and izinto ezenza abantu bangaphatheki kahle, bese besola ke umbuso okhona, ngoba umbuso okhona ngowama-Democrat.
Ukhuluma ngodaba lwe-inflation, Baba Moyo, ubona lusiba lomthelela onganani kulolu khetho, ngoba njengokusho kwakho abantu bonke bakhala ngokudula kwezinto, amarenti, ifuel, amafutha ezimota, ukudla, zonke izinto sezidula.
Yeah, kodwa singakukhangelisisa ukwenza i-inflation ikhuphuke lokudura kwezinto lokhu esikhuluma ngakho. Akusikho ukuthi ukuhluleka ukubusa kwama-Democrats. Masi siya eqinisweni, siphuma esikhathini esinzima se-COVID, lapho ama-factory amaningi avala, especially e-China, okuyikhona into eziningi ezivela khona. And i-shortage yezinto ngendaba ze-COVID yiyona engathi ama-logistics, yiyona ayenza ukuthi i-supply chain ishote, izinto bese zishota ezitolo la, yikho kwenza izinto zikhuphuke.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, esisekela ibandla lama-Democrats. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weMelika. Kusiya ekupheleni kukampandula, uhulumende weSomalia wethule amanyathelo alukhuni ajonge ukuvimba imithambo esetshenziswa izidlova zeqembu le-Al-Shabaab ukuthola imali yokuqhuba inhlelo zomvukela. Ngalesi sizathu, abogatsha lwe-United States Department of State labogatsha lwe-Department of the Treasury vethese abakhokheli be-Al-Shabaab izijeziso zenotho ndawonye labanye abancedisa leli qembu ngenhlelo zokuthola imali. Ngomfumfu mhlaka 17, i-State Department ifake abakhokheli be-Al-Shabaab abahlanu kuluhlu lwezidlova eziyingozi emhlabeni jikelele olubizwa ngokuthi Specially Designated Global Terrorists phansi kwesinqumo se-Executive Order 13224. UMohamed Mire yingqungquthela ye-Al-Shabaab ebona ngokwethulwa kwezinqumo zaleli qembu ezibalulekileyo, njalo ukhokhela ugatsha lwalo eSomalia. UMire wake waphatha ezinye njalo izikhundla ezigoqela esokuqoqa imithelo yezokholo, i-religious taxation. Leso kuba ngusibalukhulu waleli qembu esabelweni seHiran region enzikini yeSomalia. Uyase Jis ukhokhela ugatsha lwabahlomileyo abe-Al-Shabaab abakhangelane lenhlelo zokuhlasela abaziwa ngokuthi iJaba. UYusuf Ahmed Haji Nuro, owaziwa njalo ngelokuthi nguJiz Ade, ukhokhela ugatsha lwabacuphi ku-Al-Shabaab Olwe amniyati oludlala indima enkulu ekuhlaseleni lekubulaleni. UMustafa Atho yena isiphathamandla sogatsha lweamniyati okhokhela inhlelo zokuhlasela kwele Somalia lakwele Kenya. U-Atho ngumqoqi waleli qembu obalulekileyo mpela owaqoqa ukuhlaselwa kweWestgate kwele Kenya ngo-2013. Ukuhlaselwa kweGarissa University ngo-2016 kanye leminye imisebenzi yobudlova enyakatho yele Kenya. UMohamed Abdi Adeni laye ungumkhokheli we-Al-Shabaab. Waphatheka ekuqoqeni ukuhlaselwa kwehotela ye-Dust D2 eNairobi kwele Kenya lapho okwafa khona abantu makhaza abangamashumi amabili lambili 22. Ngasikhathi sinye i-Treasury Department yajezisa iziphathamandla ze-Al-Shabaab eziyisishiyagalolunye eziphatheke kunhlelo zemali ezihlanganisa iqembu le-Al-Shabaab lamankampani aselizweni. I-Al-Shabaab ithathela amankampani azimeleyo imali efika ku-$100 million ngomnyaka. Okuyimali eyisebenzisa ukuqhuba inhlelo zayo leze Al-Qaeda. Abayisishiyagalolunye abajeziswayo laba babalisa u-Abdullahi Jerry, othenga izikhali ngaphandle komthetho. U-Khalif Adale, obona ngokuthathela inhlanganiso esizimeleyo imali. U-Abdi Karim Hussein Gagale, umsekeli kamphathi ngcebo. U-Abdi Samad olobudlelwano obukhulu lenkokheli ye-Al-Shabaab Senior Leadership Council. U-Abdi Rahman Nurey ohlanganisa i-Al-Shabaab lamankampani azimeleyo i-private sector. U-Mohamed Hussein Salad, u-Ahmed Hassan Ali Suleiman Matan lo-Mohamed Ali Badaz. Abakuqula elibona ngokuhanjiswa kwezikhali ngaphandle komthetho kwele Yemen. Okokugcina, i-US Department of State ilomvuzo we-$5 million ezaphiwa yiloba ngubani ololwazi lokuthi esinye isiphathamandla se-Al-Shabaab uHassan Afgoye ungaphi. Elemelika liqonde ukuchaya lokudiliza inhlelo ze-Al-Shabaab emhlubulweni wempumalanga kwezwekazi le-Afrika. Kutsho unobhala wogatsha lwezemali olwe-Treasury obona ngenhlelo ze-Terrorism and Financial Intelligence, uMnumzana Brian Nelson. Wengeze wathi, sizaqhubeka sithatha amanyathelo okumisa ukuthengwa kwezikhali lenhlelo ezitholisa i-Al-Shabaab le-Al-Qaeda imali. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ulife Talk lamhlanje sixoxa ngodaba lwesiphathamandla sebandla le-CCC uMnumzana Job Sikhala, yena oncitshwe njalo ithuba lokuthi akhululwe ngemali yesibambiso inkantolo namuhla. USikhala selenyanga phose ezinhlanu evalelwe ndawonye labanye abe-CCC abalitshumi lanhlanu 15.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to pogine. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, in a malinkomine when I.
Kuwoza Friday lamhlanje sileqembu lenyama endlovu Express Band lona eseletu leidlalate lalo lakuqala. Iqembu leli licula likwele South Africa. Ik iqembu leli liqalele thula ingoma eyodwa kunyanga ezimbili ezedluleyo. Kodwa selikwenzile ngedlalade eligcweleyo elilesihloko esithi umuntu uyajika. Lile ngoma eziyisithupha 6. Nangu umholi weqembu uKabila Ndlovu.
Sanibonani yizo zonke indawo ezihlukahlukeneyo. Siyabonga kakhulu indlela abantu abasamukela ngayo sisasebasha endimeni yomculo, ikanti ke kwi-album yethu entsha yakuqala leyi. Siyabonga uxhaso lwabalandeli nokusamukela kahle.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu Kabila bawuthola ngapi, bawuthola njani njalo?
Ngingathinta le nombolo +27 610 22 1018, inamba kaMK leyo. Oro lixhumane lathi kule nombolo +27 84 85 97 939, uKabila lona.
Abalandeli ke ubatshiyela wapha amazwi.
Sicela ukuthi lapho esilahleka khona besibonise indlela, njalo futhi besisapote siya phambili lapho esihluleka khona. Besicela ukuthi abalandeli besisize, besincedise ngembono yabo. Abalandeli bethu siyabathanda. Wenda ukuphi? USeGoli, useZimbabwe, useTanzania, useBotswana, ukuphi? Siyanithanda abalandeli ngothando olufanayo.
Uphuma ke enkundleni uKabila Ndlovu leqembu lakhe lenyama Ndlovu Express Band ngale. Hayi suka bo Nyama Ndlovu Express Band behlabela ke kamnandi lapho besiqibela uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili. Inkantolo ye High Court yalile njalo namuhla ukukhulula isiphathamandla se-TCCC umnumzana Job Sikhala. IZimbabwe Electoral Commission idonselwa emthethwandaba phezu kwemali ethi kumele ibhadalwe yilabo abafuna ugwalo lwabalelungelo lokuvota oludindiweyo olwe-voters roll, lona ethi lubiza i-$187,000. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngenjabulo yimi owenu untunga milinkomo kololokwana kwamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.